umnumzana Mazore ubochiwe ngoba kuthiwa wathethisa umongameli welizwe uRobert Mugabe esembire lapho ebe-adressa khona inkalakatha yerali yamayouth abebuthene khonapho esithi kasafuni umgabe. Ngokubona kwethu thina icala likamadzore ngelokhu ukuthi ukhulumeleni ukuthi amayouth engavoteli umgabe avotele utshwangirayo fonelwe ngamapholisa eHarare hambize eHarare police station njengomuntu olalela imithetho yelizwe ahambe esatisana lamapholisa ukuthi kungabe engabe bizelwane uthi efika lapho bahle bambamba bamsarenda emapholisa nadevele ebhindura lawa adeze ukuzomthatha ayiwa amethesha icala lokuthi wathethisa umgabe kurali leya i-adressayo.
Ungaphi kathesi njalo kwenzakalani?
Umadzore sikhuluma so ukhona osebhindura e-police station yebhindura eyaziwayo kakhulu elendumile kuhlukuluza abantu ibhindura central police station. Kuye kwaxoxisanwa njalo lamagqwetha asekhona amela uMadzore. UMadzore ukukhuluma akwenzayo akulacala lethayo wakhuluma nje okulilungelo lakhe khuluma ekhankasela umongameli wephathi uMorgan Richard Tswangirai njalo echasisela abantu izizathu kungani bengamelanga bavotele uRobert Mugabe. Yilicala esilibonayo abalethesa uMadzore ukuthi wayekhulumelani ukuthi abantu beZimbabwe bavotele uTswangirai bengavotele uMugabe. Thina simele ukuthi uMadzore aphume ngoba uMadzore kalacala njalo njenge-Youth Assembly sizilakho ukukhonona kakhulu ngokubotshwa kwamadzore njalo sithi kabamkhiphe. Ngikhuluma so Jim Kunaka ababhizi bethi inkalakatha zamacala kibombare ngale bethatha imsika yabantu bengabhadali besethusela abantu behlukulu zabadala impare yonke leyana ba kodwa ababotshwanga abantu continue to walk scot free. OMadzore abasi-adressela amarali asemthethweni wavunyelwa ngamapholisa bekhuluma imessage ye-MDC yibasebebotshwa.